Umkhuhlane wesihudo lokhe uludubo eZimbabwe ususabalele ensukwini ezedluleyo usuka eHarare usiya kwamanye amadolobho, kodwa lokhu kuza kwelekene lenhlupho ezivele zihlasela isigaba sezempilakahle elizweni. Isimo sezibhedlela eziningi elizweni siyadanisa, inani labodokotela kanye labongi abatholakala kulezi ndawo liphansi kakhulu ngoba lingenelisi ukuthwala wonke umsebenzi eliwuphiwayo. Umongikazi kwesinye isibhedlela esikhulu elizweni, uSister Happiness Ndlovu, uchaza ukuthi izibhedlela eziningi ziyasilela imitshina eminingi ukuthi kwelatshwe izigulane, njalo ukuya kulaba abazimele bodwa kuyadula kakhulu.
Ama-health institutions yethu, they are still lacking equipment ekwanileyo. Nase sikhuluma in terms of equipment, sicho izinto ezinjengama dialysis machine. Thina esikobulawayo for dialysis, we have to go to Harare ngoba ama dialysis ethu mpilo, they are no longer working. Kwanida ukuthi athiwe resuscitate ukuthi asebenze kuhle. Kulama equipment ama x-rays, isikhathi esiningi abe broken down, so abantu bagcina sebesiyadinga i-help kwama private institutions. Kuma private institutions like Lancet House, Garland House, kuyadura ukuthi abantu bathathe ama x-rays khona hali kumbe ama ultrasound scan. So abantu abaningi abalazo imali lama medical aids to pay for that, kugcina sokusiba yi-challenge.
Ekhuluma ngomumo wezibhedlela kanye lokutholakala kwabodokotela abalolwazi olujulileyo ngemikhuhlane ethile, ama-specialist, uDokotela Gibson Mhlanga, ongu-Principal Director owe-Preventive Services egatsheni lwezempilakahle, uthi balohlupho lokuswela ama-specialist, ngakho bazama ukufundisa odokotela besebenzelana labe-University of Zimbabwe.
Kusukela iminyaka emningi edlulileyo sile problem yama specialists. Ama specialists amaningi bebetholakala eHarare kuphela, even lapha kuBulawayo bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le University of Zimbabwe, besisponsa amadokotela abavela kuma district hospitals ethu nezakwezinye izibhedlela ukuthi betrayina ukuthi beyenza bebe ngama specialists.
Unkosikazi Mebu Nyathi, isakhamuzi sakoBulawayo, yena uthi ezibhedlela lapha okwanelisa khona uzulu kunzima ukuthi bathole amaphilisi, njalo odokotela abakhangele imikhuhlane ethize abatholakali ngaphandle kokuya kwamanye amazwe.
Ezibhedlela zethu lapha okwampilo, lapha esikwanisa ukungena khona thina uzulu, asitholi thina ukuthi siphiwe i-treatment. Ngoba uzathola ukuthi umama ozithweleyo wabe e-high BP yakhe i-high, uzabhalelwa incwadi yokuthi ahambe ayethenga amaphilisi, kodwa ukuthi siwathole ezibhedlela asiwatholi. Kanye lawo vele abo-cancer uyabhalelwa ukuthi khona kumele uhambe uyebona i-specialist, suzamele uhambe-ke ezibhedlela lezi ama-private hospitals, and khona lapho babe beqamba imali ezinkulu esingazitholiyo, esingaziholiyo.
Isimo sezempilakahle asithabisi uzulu ngoba impilo yakhe ihlala isengozini. Inhlanganiso eziningi ezizimele zodwa kunye lezamabandla okholo sezasungula inhlangothi zazo ezokulwisana lemikhuhlane emhlabeni jikelele, njalo ziyaphathisa uhulumende ngendlela ezehlukeneyo. Khathesi uhulumende umelane lomkhuhlane we-cholera kunye le-typhoid okuzaphinde kusinde ukulwisana layo nxa abantu bengasebenzi ndawonye. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethula umbiko mayelana le-cholera, isithi isiqinisa imizamo yawo yokulwisana lwalo mkhuhlane osumemetheka ngesiqubu edolobheni le-Harare. I-WHO ithi uhulumende usahlolisisa ukuthi umuthi ovikela i-cholera, i-oral cholera vaccine, ungaphathisa njani uzulu, njalo okwamanje i-WHO ilomuntu okhangele lokhu esigodlweni. Okwamanje i-WHO inikeza uzulu ama cholera kits ahlanganisa amanzi anikezwa umuntu olahlekelwe ngamanzi emzimbeni kanye lama antibiotics endaweni okwelatshelwa khona i-cholera. Umbiko we-WHO uveze njalo ukuthi amaphilisi avame ukunikezwa abantu abalomkhuhlane lo, i-ciprofloxacin, ayala ukusebenza, ngakho iphilisi elingasetshenziswa ele-azithromycin alikho elizweni. enye njalo inhlanganiso e-UNICEF layo eyingxenye yomkhankaso wokulwisana lomkhuhlane lo icebise uZulu ukuthi avikele ukumemethekisa umkhuhlane lo ngokuhlala ehlanzekile izandla, ukunatha amanzi ahlanzekileyo lokupheka ukudla okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.